waku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Nhlolanja 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day liqondana lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli uMnumzana Mugabe. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe LARBZ izolo zizaphathisa imizamo yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lo amkela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano lamabandla ezombusazwe aphikisayo okukhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebize omunye njalo umhlangano labamabandla ezombusazwe aphikisayo ancintisa kukhetho lokudinga umongameli, bekhulumisana ngemizamo yokudinga amacebo wokuqeda inkinga ezibhekane lelizwe. Lumhlangano ngowesibili kubizwa uMnangagwa esigodlweni sakhe eState House. Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Obed Gudu, utshele iStudio 7 ukuthi bemukele incwadi yokubanxusa kulumhlangano, ngakho-ke bazabe bemelwe emhlanganweni lo. Kodwa unobhala jikelele webandla elikhulu eliphikisayo le-MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Douglas Monzora, uthi bona njengebandla abayitholanga leyo ncwadi yokubanxusa, esithi kodwa lanxa ngabe benxusiwe bebengasoze baye njengalokho abakwenzayo emhlanganweni wakuqala. Leli bandla likhala ngokuthi limihlangano akumelanga yenzelwe esigodlweni sikamongameli seState House, njalo ikhokhelwa nguMnangagwa abangamamukeli ukuba wanqoba kukhetho lokudinga umongameli olwanyakenye. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga le-Reserve Bank izolo zizaphathisa emizameni yokuvuselela umnotho, ezinye ingcwethi zithi lezi izifiso nje zikathemba lowamukela. Usibalukhulu webhanga leli uMnumzana John Mangudya wazise ukuba ngokusemthethweni isisindo se-bond note sesiphansi nxa silinganiswa lesedola leMelika. Wazisa njalo ukuthi osamabhizimusi sokumele bahlele intengo yempahla zabo nge-RTGS dollar kuphela, hatshi nge-dollar leMelika. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Calvin Manduna, yena oqhuba izifundo zakhe ze-PhD khonapha kweleMelika, uthi kaboni lokhu kuphathisa ngalutho.
Kuzaba nzima Mnumzane. Into enkulu uMankunja has confirmed i-reality ekade waziwa umuntu wonke ukuthi akusela i-1:1 and i-RTGS sizaba i-de facto currency and izabe floater. Ngiyesaba ukuthi okuzayenzakalayo kathesi ukuthi kuqala kule inflation kuzaba le-devaluation engisabayo ezalandelayo nga i-floating rate siza aligner le-parallel rate. So sizabona ukuthi umnotho uzenzakala yini kodwa angilashuwa.
Abanye bathi wenze kuhle kakhulu ngokuvuma ukuthi ibhondi kalisalingani le-dollar elemelika njalo bathi wenze kuhle. Ekuthini intengo yezinto ezitolo lamabhizimusi kumele ibe iku-RTGS dollars. Awubone kuphathisa yini konoko?
Uyenze kuhle kodwa uphuzile. Abantu have been talking for months ukuthi evume ukuthi akula 1:1 ube seyala. So ukuthi simcongratulate ukuthi yenze kahle, he is very late in doing so. That is part of the problem yakhe lo Mthuli Ncube. They are very reactionary. Bayaphuza ukuresponda. Number two, inkinga ezalandelayo is that we are now entering a vicious cycle ekuthi umuntu ongizaba sedinga i-US dollar ebaleke i-RTGS ngoba i-RTGS iyaluza i-value because of i-inflation esikhulumayo konke le-devaluation. So i-economy izaqalisa ukudollarize kutsha. And liyakwazi ukuthi last time si-dollarize siyaqalisa ukuthi-attract-a ama-imports amaningi. Kuyaba le-dumping yama-imports as abantu come to mop up US dollar eZimbabwe. So we enter another vicious cycle of liquidity crisis yokuswelakala kwama-dollar and abantu bonke trying to move into US dollar and a trade deficit in dollar terms. So as sizabona ukuthi kuzahamba njani, but I feel the in trying to resolve one problem bavula umnyango wenye problem.
Uthi wena umnotho uzaqalisa njalo ukusebenzisa i-dollar lemelika, i-dollarization. Ngokwenza kale izolo, ukhonokho ukuthi abamabhizimusi kabasavunyelwa ukuhlela intengo zabo nge-dollar lemelika. Ungathi yiyo yini i-de-dollarization ukwesulwa kwe-dollar lemelika kumbe kwenzeka kudala?
Bazazama, bengazama ukufaka ama-controls lawo, you start to see companies close. Already bathi 100 companies have closed ngesikhathi kaMnangagwa. Bengazama ukutshela ama-company ukuthi lingacharge nge-USD. Liyabona amanye besibevala. Already we are seeing ama-airlines, for example, foreign airlines, bayadimand i-US dollar. And ama-costs abo are not in bond or RTGS. Bayathenga i-fuel, lani, bayabhadala ama-US dollars. So you can't expect ama-business anjalo ukuthi ebe viable with only receiving i-local currency. So kuzaba nzima. I-monetary policy le yabanika umsebenzi omningi. There's still a lot of work that they need to do. That's why mina ngivumelana lobithi ukuthi bekungcono they explore all options.
Hello ke ngumnumzana Richard Manduna ingcwethi kwezenotho ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Okay. Belikwazi na ukuthi i Studio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lamhlanje bekulikhefu elakhethwa ukunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Leli langa liqondana lelanga lokunanza ukuzalwa kukamongameli wakuqala kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Okuningi asikuzweni kuGibson Bebe weStudio 7 esethulela lolu daba eseHarare.
Loba nje ilanga leli kulikhefu lokunanza intsha yelizwe eleNational Youth Day bekusobala ukuthi intsha lozulu wonke jikelele elizweni uqhubeke ngemsebenzi yakhe yansuku zonke endaweni ezijeneyo zedolobho leHarare ngaphandle kwezisebenzi zikahulumende labantwana besikolo abatshone emakhaya. Umgabe yena namhlanje ufikise iminyaka engamachumi ayishiya galolunye lanhlanu 95 kodwa lokhu wakhutshwa embusweni ngomnyaka 2017 ilanga leli uselithakazelela eyedwa lomdeni wakhe umnumza Richard Mawomva ingcwethi ecubungula ezombusazo uthi leli langa seliqakatheke nje ukuthi linika uZulu weZimbabwe isikhathi sokuthi acabangisise ngempilo kaMgabe ukuzinikela akwenzayo kuletheni uzibuse kanye la kuphambanisayo embusweni wakhe.
Ilanga esikhumbula khona imisebenzi emihle eyenzwa ngumongameli waseZimbabwe ikakhulu lelanga eliqakathekileyo elisenza ukuthi njengabatsha sikhumbule abanye abafana nalaye abaletha inkululeko njalo kusenza sibe lokunakana ukuthi sivela ngapi njengabantu baseZimbabwe njalo siya ngapi.
Lokhu kugcizelwe ngomunye njalo ohlaziye ngezombusazwe umnumza Thembisani Ntunkagwa othi impilo kaMgabe kumele ibe yisibonelo esihle kwabasakhulayo ikakhulu indlela aziphatha ngayo eyiyo emenze aphile kude kangaka. Umfuka Ntukagwa uphinde wathi loba nje uMgabe enamaphutha awenzayo kumele isizwe singakhohlwa okwayizolo okuhle okwenziwe nguMgabe.
Kumele sikhumbule ukuthi uMgabe wayinationalist. Masikhuluma abantu abanationalist ngabonkomo, ngabo-JZ, ngabondabaningi, ngabo-Tikereza. Bengaba le mbali ezingayithandiyo kodwa kumele siyigcine leyo mbali. Ngamafitshane okwayenzakala ngoNovember 18 kwakungakuzwisana kwamasotsha lama-nationalist. Kakhesi ilizwe selingamasotsha, konke sokuyisisotsha-sotsha, ngatho njalo ngamafitshane.
Kodwa iningi lithi iphutha elikhulu uMgabe alenzayo yokudonsa isikhathi eside sembusweni kwabangeka ukubhidlika kwehlangothi zonke zempilo ikakhulu umnotho welizwe. Umnumzana Andile Nkomo isakhamuzi seHarare uthi uMgabe wayevele edayele ukukhokhela abensundu ukuze bathole uzibuse kodwa wasesenza iphutha lokubusa kweminyaka eminingi wagcina esesiba lamaphutha amaningi. Umfuka Nkomo uthi amazi kaMgabe aseyisikhumbuzo sokuthi wayeboniswa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayengamelanga akhokhele leli lizwe.
Ubaba uMgabe yindoda engazange ibe kwazi ukuthi yonke into lesikhathi sayo. Ngokubona kwami mina kwakuyindoda eyivele idalelwe ukuthi ikhokhele abantu abasundu ukuthi bathole uzibuse okuyinto ayekwanisa ukuyenza ngesikhathi sakhe. Kodwa akazange abe kwazi ukuthi uka sisiya phambili abantu abamsundu sebezibusa. Kwasokumele achiyele omunye ekwanisa ukuqhubekela phambili ngomsebenzi lo. Yilo iphutha nje engalinika uRobert Mgabe.
Kodwa abanye bathi uMgabe nguye imbangela yenhlupho zonke lezi ezibhekane lelizwe kwezonotho, kwezenhlalakahle kaZulu nakwezombusazwe ngoba nguye owadala ingxabano lenzondo elizweni kusukela ngesikhathi sombhuqazwe yoguguraundi, inhlelo ezinjengomuramba tswina kanye lodlame liko 2008. Umnumzana Nkosana Dube ngomunye wabatsha abangakholwa inhlonipho eyaphiwa ilanga lokuzalwa kukaMgabe ukuthi kube lilanga lokunanza imisebenzi yabatsha ethi intsha yanamuhla ayilamsebenzi ngenxa yomnotho owabhijizwa nguMgabe.
UMgabe asikhohiwe, uMgabe wabulala ilizwe leli. Thina esisakhulayo vele ifeatured yahle yaphambaniseka vele silapha namhla ngenxa yakhe. For 37 years ebusa leli lizwe elibulala engelandaba lakho lokho. Yena ezidingela imali zakhe ebulala. UMnangagwa lo osekhona lo usenza sizwisise ukuthi waye uMgabe wayeyala ukuthiyela uMnangagwa elizwe. UMnangagwa selibulele laye.
Usungumnyaka wesibili ilanga lika 21 Hlolanja laphiwa inhlonipho yokuthi kube likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha kuqondana lelanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa ngemva kokususwa embusweni ilanga lika 21 Hlolanja alizange lithakazelele ngendlela elalithakazelelwa ngayo uMgabe sabusa lapho kwakusenziwa inkalakatha yedile ezinkundleni ezijeneyo zelizwe kunxuswe abasekeli bebandla leZANU-PF lapho ababehlangana kudliwe kunathwe kanye lokucula kuthakazelelwa impilo yakhe abaningi bemfisela impilo ende. Khathesi uMgabe uzolithakazelela lelo langa lomkakhe lomdeni wakhe emzini wakhe waseBorodeo eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Kusasa iCommission ebona ukuqondiswa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission iZEC ikhangelele ukuqala ukubhalisa abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga ukansila ozamela uward 28 kukansili yedolobho lakoBulawayo iNomination Court eBulawayo Large City Hall. Lokho kulandela ukubhubha kukakansila Ncube obemele iward 26. Abakhangelelwe ukubhalisa kusasa leli dale lihlala ngabamabandla agoqela abomanyano we-MDC Alliance, ZAPU, ZANU, MRP labanye ukuze bancintise kukhetho luzaqhutshwa ngenyanga ezayo mhla ka-30. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokubhekane nabesifazane ngesikhathi usifala ukukhulu webhanga le-RBZ esanda kwethula umbiko othi sokuzasetshenziswa imali e-RTGS dollar eZimbabwe. Ithumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan uselaye ibutho lakhe ukuthi lidubulele ukubulala wonke umuntu wakwele India ubonakala ehlasela lelo lizwe. Ngemva kweminyaka elithumi inkampani elungisa impahla kagesi e-Samsung yethule umakhalekhukhwini wohlobo lwe-Galaxy izolo. Yethula omutsha othumbulukayo ube li-tablet iGalaxy Fold. Lanxa kule mizamo eminingi yokuxazulula inkinga leZimbabwe libhekane lazo, ibandla elikhulu eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilezikhalazo ezimbalwa ezigoqela ukuthi kube lomlamlankunzi ongayelamanga cele okhokhela lezinkulumo ongayisuye umongameli Emmerson Mnangagwa elithi nxa zingalungisiswanga abasoze baye. Kambe lezinkulumo zizaphuma lokuncwebekayo na kusasa? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda endawonye lomnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Ye inkulumo lezi zikhangelele ukuthi zilethe okungcono ngoba si umumo wethu lo ungalungiswa kuphela aluba sengathi sihlanganisa amakhanda ndawonye njengabantu beZimbabwe. Sivumelane, sivumela lapho okuphambanise khona, okuphambaniseke khona, silungisa sindawonye, sisiya phambili, siyadingana ukumangalisa ngesikhathi esinjengalesi. Sidingana ukwedlula angazi ukuthi ngathi nini. Njengalokhu kade sikhangelele ukuthi sivuselele umnotho welizwe, sivuselele okunye, silungiselele okunye abanye abakusolayo okungenziwanga kuhle izimpambi emuva. Okuthi mhlawumbe ingxenye abanye bethi hayi ama-reforms amanye kadange bekhona lalapha lalapha into enizokhethwa. Lesikhulume ngakho sindawonye. Silungisa sindawo esikhangelele kusasa.
Mnumzana Sibanda uthini wena ngalokho sokukhulunywa ngubaba uGawule lapha ukubana ye kuyadingakala ukuthi abantu behlale, kodwa siyabona ukubana kule ngxaki ezikhona esezibangela ukuthi ibandla lenu lingabi khona.
Uyabona Chris, ingxoxo lezi ezikhulunywa ngabo uGawule leZANU ziyafala lengxoxo zokuthi ufike emzini wakho ukhande enye indoda ilele lomkakho. Then indoda yena leyo ibisisithi hayi ndoda buya sizohlala phansi emzini wami sixoxe ngokuthi singawulungisisa njani. Tina, I think njengebandla sibe very clear ukuthi khona umnangagwa laye uphakathina kwengxabano ezikhona ngaphakathina kwaleli lizwe. Ngenxa yalokho ke umnangagwa kakulandlela angaba nguye umgcinisihlalo obiza abanye ukuthi buyanini sizohlalani phansi bese sikhangelela ukuthi kulento engaphuma ngoba kulanto ephumayo endaweni enja enjengayonaleyo. Okufuze njalo sikukhangele Chris ukuthi labo ababizwayo hayi kasiyali ukuthi amabizo abo ku-ballot paper ayekhona kodwa asikhangele phela ukuthi kanti vele bona basapotwa ngabantu abanganani. So ke ngenye indlela umnangagwa ubizeni nje ukuthi uhambe uyotshela abantu bakhe lokho akucabangelayo.
Mnumzana Gawule, nanto ke udaba uthini wena?
Ngiyamuzwa honorable Respanda ukuthi uletha umbono engingani nxa ngokukhangela ngikhangele ngibona ngani lokho ebuyile emuva kakhulu endaweni yokhetho. Ngibona ngani uChris uSwanda uhonorable uthi yena nxa ephathe kubandla labo bakhulisa ukuthi bahloniphe i-rule of law esiyiyo esikhuluma ngayo sonke mhlaba wonke jikelele la kusisekelo sombuso. Sikhangelele ukuthi thina nxa sikhangela sikhuluma sitshe njalo sesidlulile kunzima zonke lezi azivalayo. Ngezinye indlela ngibona ngani nxa elokhu ekukhuluma khonapho siya sesisukile kobulawayo sihamba ngesitimela nje efolweni sesisenyama endlovu. Yena uselokhu ese-main station kobulawayo elindele ukugada isitimela ngoba ngani sidlulile ekhethweni. Ekhethweni lo nxa kubele kade engaze libale ukuthi yade lunjani kodwa sidlulile yikho yena kade selilunga ledala lephalamende badlule ekhethweni. Aluba kade dlulanga ekhethweni ngabe yena kavumi ukuthi kasuke ephalamende ngale sengabi khona ephalamende babuyele endaweni lakuthi ukhetha luhambayo. Esebesivuma ke ukuthi ngaleyo ndlela babehle benalifaya ama-results onke okhetho lwayenziwayo bengathi lokhu okunye akuhambanga kuhle okunye lokhu kuhambe kuhle hhayi konke akuhambanga kuhle nxa kunjalo. Engifuna ukuthi ngusizele nje ukuthi bahamba le makhoti i-constitutional court yanquma isinqumo yangale sinqumo yikho kade sikhona lapha esikhona ungani sibuyele emuva. Yebo phela bayathi konye kwaphambaniseka wathini kwathini kwathini kufana nomuntu ongaze ehambe e-court omunye sithi hayi mina kangilaga kothi i-court ingavele ithi yona okume kunje kume kunjalo lo muyathanda noma kawuthandi kodwa sihlonipheni khona kwimpumelelo ethi mema-court kodwa bona sebethethisa ama-court bethi awuthandiwe abana abayenzanga kuhle umsebenzi. Uyazi nxa sesingayenza njalo ngibona ngani akula nto engaphuma lapho.
Utinetagawule nxa kuwukuthi lifuna ukufaka abantu kuqala khiphanini umnangagwa. Umnangagwa angeke waba ngumlamulankunzi ngaphakathina kwecala lakhe. Noma kathesi ungawukhangela Gawule upresident wakho ukansele amangaki ama-meetings ama-centurali ukanselile emashonalin central okwaziwa yikuthi kuthiwa vele kusukusela kuqala indawo okuthiwakhona indawo yezalo tiwe.
Ngamahungahunga ukuthi ngale ukuze umhlangano lwana irali yani ingabi khona kube yilokhu umongameli uyabe neschedule sakhe esingatshintshekiyo kwesinye isikhathi
umongameli wakwambonela umongameli olohlonzi othi yena efake imeeting abantu bemashonali central bamumelela uspokesperson wakhe ebethe sithi hayi ubesafona efonela abafowabo abakurijini yikho akhanselisa umhlangano kholokhu. Thina siphila lama-members of parliament ama-national central bayasitshela ukuthi amagonyesi lamabhaso zupho bahamba bengela abantu ngoba abantu mnangagwa kabamfuni lokhu asomahungahunga asotho ephuma esidudini yinto ephuma kuma-members of parliament ehlangana kuphansi e-parliament yezimbabwe.
Ngiyakumangala khonoko ukuthi kule nto enjalo kodwa kumangalisi
ukhathana wena usetholotho itholotho nebhindura ne-national central ukhathana kakhulu yikho mangala kanti mina ngihlala phansi nabantu ama-members of parliament akulani i-province yikho ngingamangali ngoba ngiyakwazi
mina ngiyahlanga.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule owebandla le-ZANU-PF. Abakhubazekileyo ngokungaboni emehlweni baseZimbabwe bamanyene lamanye abamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza ilanga labo ele World Braille Day eHarare izolo bekhuthaza ukuthuthukiswa kwenhlelo zokubatholisa impahla ephathisa emsebenzini yokubhala lokubala kwabangaboniyo lababonela khatshana ukuze bathuthuke labo empilweni. okunenga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lombuthano wenzelwe Harare City Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhulayo eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo uAbraham Mathetha ongaboniyo laye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiwa ngaphandle kwenhlelo eziningi.
Singathi inkinga enkulu esingakuthi ngesiNgisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebechabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise, kwenza ukuthi kungadingwa izinto kathe sinxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboniyo ukubala lokubhala iBraille lapha eZimbabwe azitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lomhlangano wokuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende nenhlanganiso ezizimele ukugoqela amakolishi. Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathiswa yesikolo seKupota School for the Blind laseDorof Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunjuzwa iziphathamandla ngendubo ezibhakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lweBraille olulokhela ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo iBraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi iBraille inzima uthi siyithole inzima uthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi awebrail banlutshwane nxa sikhangele sabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjengemaths ababalisi abafuna ukuthi bafundise imaths ngebrail ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjengemusic ikhona imusic ungayifundisa ngebrail kodwa asifundi into zonke lezo.
Usenator Joshua Malinga umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo uthi uhulumende ulesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazamiswa ludubo lwemali elizweni.
Uhamba kancane kodwa uhulumende lo esilayo omutsha i-secondary public in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu, isikolo ezifananayo, imisebenzi, konke bangachiywa.
Ilanga leWorld Braille Day linanzwa ngoNhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazalwa ngalo lo owasungula izifundo zeBraille, uLouis Braille. Inhlanganiso yeBible Society of Zimbabwe ithethe leli thuba lokunikeza amaBhayibhile ohlobo lweBraille kwabangenela umbuthano. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Dala kwakukhona. Kolomeshi. Umtamako. Long time ago, our grandmother used to pull us around the fire. Around the fire, sitting on a wane. Long, 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 long.
Lontelecha ingoma kakhulu yo isigqibela uhlebo lo lethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Lamhlanje eZimbabwe bekulikhefu elakhethwa kunanza imisebenzi yabatsha elizweni ele Gabriel Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Lanxa uhulumende esithi izinqumo ezithethwe libhanga lesizwe le-RBZ izolo zizaphathisa kodwa abanye bathi hatshi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande Lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.